Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlupho lokuswelakala kwemali elizweni lulokhu lubhahile ngesikhathi iningi lihlaziya imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eyokuletha uhlelo lwemali yama-bond notes.
Ukuze abantu baphile, abantu bakwanise ukuthi wenze izinto abazifunayo elizweni kumbe amabhizinisi nje nokuthi impilo ihambe kuhle, imisebenzi ihamba kuhle yimali eyabo isephileta. So nxa kungala mali then the government will have to come to a shutdown.
Ngesikhathi iningi labantu liswela imisebenzi elizweni ngenxa yokuvalwa kwamankampani amaningi, abasebenzayo bathi labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kabatholi iholo labo lonke kubaqhaji, njalo kwesinye isikhathi bayamiswa imisebenzi okwesikhatshana.
Yazi into ebaphemakathi abantu abaningi ukuthi imithi ngasemsebenzini ikuzonke banana wonke yiningaholi yakuyilandayo. So esikubonayo ukuthi nje antu bejayele ukusebenza into abaningi bona labana bayemsebenzini bangaholi labana. Yibo-ke futhi ababezisebenzi bezindama omama babadekisa amatomatisi lanilani ezithezini labo.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli Inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlupho lokuswelakala kwemali elizweni lulokhu lubhahile ngesikhathi iningi lihlaziya imizamo yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eyokuletha uhlelo lwemali yama-bond notes ngendlela yokuletha imali elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomeli weBulawayo Central edalele eParliamente uNkosazana Dorcas Sibanda olilunga lecommittee ebona ngezemali kuleli dale eFinance and Economic Planning Committee, yena oqala ngokusichasisela ngesimo esiselizweni.
Imali singakhangela emabhanga sokusiba lama-queue lawana ayevele khona ngo-2008 elizweni lonke. Kathi singikhuluma songeseHarare, ngizamile ukuthi ngike ngiyelunguza ku-Cape Town ukuthi ngidinga imali, ngayehluleka ngokubona ama-queues e-bank. So imali elizweni lapha ikhanya vele kayisekho, ngoba abantu nxa bengena kumbe ufuna 1000 uphiwa 200 kulama cash limit. Ihulumende yezanu p f vele iseyehlulekile ukurana, ngoba ungabona ilizwe selingasela mali akusela nto enhle. Ngoba ukuze abantu baphile, abantu bakwanise ukuthi wenze izinto abazifunayo elizweni kumbe amabhizinisi nje nokuthi impilo ihambe kuhle, imisebenzi ihamba kuhle yimali eyabo isephileta. So nxa kungala mali then the government will have to come to a shutdown, ngoba akunamali.
Likela lucubungula lolu daba njengekomithi ebona ngezemali edalela eParliament.
Ye, siyakukhuluma lapha nalaphayana, but okuningi kwakhona ngeke ngikhulume kathesi ngoba asikaqedi ukuthi sikwenzela ukuthi sibe lama-resolution esizakhuluma ebantwini. Udaba esilukhangelayo,
baphila njani abantu khona ngapho kuma-constituency?
Into esenzakala khonapha ikakhulu abasemadorobheni ngabantu asebedubekile, udubo solhlomile emizweni. Abantu sebedubekile ngoba uzafuna imali yokuthi ugade yedorobheni yedinge engxenye enye imali, uzafuna imali yokuthi ugade nama-school fees, uzafuna le mali yokuthi uyesibhedlela mhlawumbe uvuke ungezwa kuhle, yimali, kufunakala imali. Abantu abasela mali, impilo yabantu isibuyele ku-2008. Lapho uzayintroduce ama-bond notes. Ama-bond notes lawana nxa likhumbula eqalisa wathi sizawasebenzisa ukuthi sithenge izinto esizazi-export. All of a sudden kufuna ukuthi aflagi khonapha elizweni. Akuqedakali, honestly, we can't run a government like that. Let's not shift ama-goalposts. Nxa sesehlulekile njengohulumende kumele sifunde nje ukuthi sime laphana sithi sesehlulekile sitshela abantu iqiniso, njalo singabi nguhulumende okhokhela abayanga. Khonokho hhayi ngeke kusebenze khonokho. Yikho sokwenzakala khonapha eZimbabwe ukuthi umuntu wonke kumele abe ngumnyanga. Nxa sesiprintile lezo mali wonke umuntu sesiba yibhilioneya engumnyanga.
Njengomnini wamabhizimusi, kuyakhanya yini umehluko ukuthi amabhizinisi awasahambi kuhle ngoba abantu bengela mali?
ningathi kusukela umnyaka ophelileyo akulanto ehambayo amabhizinesi akulamali esekhilethayo abantu kabala mali isifiso babe belaso sokuthi bethenge kodwa kakulamali izikhathi eziningi abanye osomabhizinisi sebavala amabhizinesi abo sebagiva up kwesi sikhathi nje uthona uhlezi kungalanto eyenzakalayo amakhastoma akhona bhadikalapha kabala lutho ekhwameni.
Lo ngunkosazana Dorcas Sibanda, ummeli weBulawayo Central edalele eParliamente, njalo elilunga lecommittee ebona ngezemali kuleli dale eFinance and Economic Planning Committee. Sikhulume laye ecingweni eseHarare. Iningi labantu liswela imisebenzi yokuziphilisa elizweni ngenxa yokuvalwa kwamankampani amaningi. Abasebenzayo bathi labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kabatholi iholo labo lonke kubaqhaji, njalo kwesinye isikhathi bayamiswa imisebenzi okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala izisebenzi zenkampani kaloliwe esezilomnyaka olengxenye zingatholi iholo lazo lonke zisanda ukutshengisela ngalolu daba. Okuningi ngokuphathelane lezisebenze asikuzweni kungxoxo lomnumzana George Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Ubona abaningi besemsebenzini bevuke ekuseni besenzini ntambama bephendekezezindini zabo kusithi kumbe abantu bayahola abaningi kabasaholi imisebenzi nje kodwa abantu badale ukuthi basebenza and njalo ukuya sekulapha ngibona ngabithi wazi into elapha emangahle abantu abaningi ukuthi umuntu ngathi emsebenzini ngisuku zonke bantana wonke yena engaholi yabe elandani so esikubonayo ukuthi nje abantu bajayele ukusebenza and abaningi bona labana bayenzenzini abaholi labana yibona futhi ababesebenzi bezindaba omama bakade ngithi amathematics landani ezithidini zabo akule kunzima kibili.
Abanye bengathi laba abasebenzayo bangcono kulalaba abavele bengasebenzi ikakhulu laba abanikwa ingxenye yomholo wabo.
Hayi akule mehluko sibili ngoba ungathela nje kunokuya kwebethodi bekungcono kulalo muntu ongaba ongaziyo ukuthi saka indaba liphuma lithi yatshona uza kudlani ngokuthela ngapha umsebenzi njengoba laphela kabi. Hayi bese kukhona ke ngibe phansi sonke umuntu osebenza njengoba kuyifanele ukuthi ngasebenza nawe kuphela kumele kuthole nawe ikhono lakho emelele ukufana nayo ukuthi nathi ikhono lakho lizona baye kodwa ungaphethe umuntu njengoba angaphiwa konke okuphiweyo ikonoko umehluko hayi mehle ukukhona kuyo ngathi ngiyo nalokho enza ukuthi amtidana hayi kule mehluko
kodwa bakhona abalokho beyithola imisebenzi njengeyama contracts.
Ah komile komile sibili ukuthi ungabona ke ngakhoza madokodwa wonke ungabona izinto ekhona ukuthi ikhona kabeyani khona kuyakuthengisela ngedlisa kunansenza vela kuna ikhonomiki ethinte eyenzakalayo.
Njengenhlanganiso ye-ZCTU liyake libe lezisebenzi ezibuya kini zicelwa ukuncediswa ukuthi zithole imali yabo kubaqhatshi, liyenelisa yini ukuthi libatholele imali?
Sasizama uvele khona nama yelele ukuthi sasizancedisa kuthi libancedisa ukuthi sathi athathe i-paper yekampani maningi amakampani avalayo sathathe i-paper yahle yavala mthokozi sobuzelekasabonethi vela mncedi singathi zane sekuphenzeke nokho vela kunantoniyendayo zezingathi kuthengisa i-paper yekampani izisebenzi zingaphansi ngathi zikhangele i-ariyalabantu ebele babhadale kuqala ama-creditors amabhenki landani ezatala ezaphiyisebenzi ekuqinisekeleniukuthi hakonke sekuyenzeka lokho vele akulekuthilipe esebenzini so lingaze lwenzeni singaze kwathesa i-propati siyathela amafufu nje kuthi yena okuningiselesaziaa amabhenki landani.
Lowo ngumnumzana George Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU, sixoxelaye eseGweru. South umnumzana Abednego Pepe uthi indlala ihlasele ngamandla esigabeni sakhe, njalo uthi okudanisayo ukuthi akunalutho olukhanyayo lusenziwa nguhulumende ngalolu daba. Umnumzana Pepe uxoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Njoba usazi indlala ivele ibhahile eZimbabwe, ithi ibhahile injalo-ke silohlupho lokuthi silohulumende ongananziyo ukuthi abantu bayalamba. Ngikhuluma kunjenje uhulumende uhamba ebamba abantu amehlo kule mali yezinara ebhadalwa ngabantu nxa bengena kuma-toll gates, eyiyo-ke enikwa ama-district wonke kanye lama-local authorities amadolobho ukuthi balungise imigwaqo. silungiseke umgwaqo enkayi ke iCouncil yenkayi imali enikwe ilungisa umgwaqo enkayi yafaka ithara eGrove Point. Bathe sebebona ke abantu bezani ukuthi ke hayi kusetshenzelwe kuhle ke kuconstituency. Nampo ke sebetshintsha ke kathe sebethethe ke amagreda bayafaka ke emgwaqweni babhizi bayagreda umgwaqo. Sebehamba beyengabantu ukuthi hayi khangelani nini siyalisebenzela. Umbuzo omkhulu ukuthi ke iminyaka ingu 36 besembusweni imgwaqo isifake ikhangele. Namhlanje sebengabuya bengabantu abathi balungisa imgwaqo abantu belamba. Kambe abantu badla umgwaqo na? Njalo umgwaqo wankona wathi usifa akade besembusweni wobani umgwaqo wankona usifa? Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu bezano babonakana abantu ngabantu abangacabangiyo abantu abadla uthuli lomgwaqo-ke. Kutshengisa-ke ukuthi-ke uhulumende wezano usehlulekile, usedinga ukuthi abambe abantu amehlo engileqiniso lokuthi abantu benkayi kasoziphukuphuku bakukhangele njalo bazayikhombisa-ke izano nxa kufika u-2018 ukuthi hatshi bo lisidube okweminyaka engu-36 hambani-ke liyephumula.
Uyayisola izano kodwa bona bazitshayela ihlombe njalo bayamphakamisa umgabe bathi ingwenya ophakamise kakhulu uZulu weZimbabwe nanku baqoqa ukutshengisela ngeviki ezayo abathi i-Million Man March lapha bazatshengisa khona usekelo lwabo kuye.
Uyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu okwenziwa izanu. Izanu ithe ikhampena ifuna ukuthi bayibisele kuhulumende bathi bazadala imisebenzi engu-2.2 million. Namhlanje-ke bonaba abantwana kufanele ukuthi ngabe badalele imisebenzi yokusebenza kulokuthi babadalele imisebenzi yokuthi basebenzi bahole izimali. Namhlanje babasebenzisa-ke ukuthi babathwale besiyasekela-ke ubaba kumbe ukhulu ole-92 years ukuthi enze into eyamehlula iminyaka engu-36. Njalo laba abantwana basetshenziswa nje kufanana lo muntu osebenzisa amadonki akhe asesibayeni ukuthi nxa efuna ukuwabopha uyabopha ngesikhathi esifunayo, nxa efuna ukuwavalela njalo nxa ewabophile uyawakasa ngoswazi. So laba abantwana-ke bayasetshenziswa ukuthi-ke basetshenziswe ukusekela umgabe bengaphiwanga leyo msebenzi.
Lo ngumnumzana Abednego Bhebhe, ummeli wenkayi South edalele ephalamende, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhla ngisebhinga lapho engixoxa khona lo mgcinisihlalo weBhinga Rural District Council elilunga njalo le-MDCT, umnumzana Dube Mkombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mkombwe.
Ngiyabonga Nkomo, kunjani ngakwephetsha ngabo?
Hayi, siyaphila. Kunjani eBhinga?
Ah, eBhinga siyancengisa bhuru wami, njengobona kome kangaka akubuzwana sokupho kuvuka lomunye wehamba lapha yakhona. Asisakwazi ukukhuluma ngokuthiwa kulokhu udinga umsebenzi ngoba uyasola ukuthi uyawudinga ngaphi, kodwa ukuziphilisa nje upasipo ukukhangelana lozambezi sibangisana lengwenya lemvubu lendlovu ukuthi abantwana abasakhulayo ungahamba eBhinga emini uyathola abantu abengqumanquma bethwele inhlanzi abangakwazi ukuthi bayathengisela ubani. Nabanye abakhwanisa ukubaza bayabaza, kodwa ukuthi abakubazayo bayakuthengisela ubani njengoba bathiwa khona ngabasabonakali Nkomo.
Abathi inhlanzi bazithengisa malini nxa bethe bathola abathengayo?
Nxa bangathola abathengayo Nkomo kutshiyene indawo zankhona eBhinga town laphana bayakwalisa ukuzithengisa nge-$2.50 nge-KG, kodwa ungahamba lapha kubosimatelele kubo mjele chunga khona ngale Chibuyu i-dollar ye-KG ngoba bakatshana ngomgwaqo. Umgwaqo move wokwesabisayo ukuthi imoto esuka eChina ngeke ihambe kumgwaqo onjengalo.
Udaba lwendlala lumi njani lona khona ngapha?
Uthiwa ngesakini uthiwa umangoyo ulale ziko Nkomo. Kuyabheda bhuru wami ngoba indlala eseBhinga inkomo asakwanisa ukuthengwa, inkomo sithengwa nge-$50.
Abasakhulayo bezanu-PF baqoqa ukutshengisela ngeviki ezayo beveza usekelo lwabo kumongameli Mugabe abathi Million Man March. Othini ngalolu hlelo?
Ungalandela abantu abahlanyayo Nkomo, kuyifuna abangakuthokozelela komgabe umuntu ole-92 years ukhulu onjengorobati kwinto abangakwenza sebaloywa abantwana. Mabona umntwana omatshela izalo uyabe loyiwe uyabe engakhwananga.
Utsho ngani?
Ngoba singagakela sithenga isitolo esisodwa, isikolo esihamba sisodwa, ngoba kula sikolo sezanu, akula sikolo sebhisi, akula sikolo sechechi. Wonke umuntu ishopu esingenayo iye njalo amanzi sidinga ukuzinwa sonke izesa sidinga ukuzesa sonke imoto esizigadayo ziyafanana izikolo ziyafanana ungabona umuntu esithi uyathakazelela ukuthi ikwesaba nje ukuthi bakwenzani ngoba ungayekela ukwenza njalo impilo yankulu yasakwazi ukuthi uyaphila usithini
kodwa bayathi ukubana umgabe ubenzele izinto ezibukekayo kakhulu ezifana lomhlabathi
umhlabathi yeba ngatsho njalo ngoba umhlabathi wankona ikubona kathesi umgabo wankona selandela amakhiwa awaxotayo sewalandela ezambia kungelasikafu ngabe ukuthi umhlabathi loba bayawusebenzisa ngabe kathesi ezimbabwe kayinandlala kodwa indlala ekhona yikho kubutshela ukuthi umhlabathi wankona ukhona and ungakhangela sebe-rentisa umhlaba wankona kumakhiwa wona lawa abawaxotshayo kunzima mkomo
o ngabatshela wapha amazwi abanye abasakhulayo mkomo
ya engabatshela wona amazwi abasakhulayo ukuthi hhayi njengoba impi siyaliwa sathatha uzibuso ngo-1980 sekuinto esisele impi esisele aso yombhobho sisele yephepha lempesele ukuthi abantwana babhalise ukuvota bathatha izitupa isikhathi sakhona befana ukuthi bakhona kuvota srol ngo-2018 ngoba singayekelela abadala abadala sebakwanisa ukuthenga iinkomo zabo bakho izindlu zabo kodwa tinontanga yikubona zibangisana okutshiwa ngobaba besifa sibangisana insimbi yombheda ubaba aphumala esuke ebayini ngoba nginalutho kodwa nxakile izinto zami hhayi so mina ngizama ukuba kutazi ukuthi abantu babhalise ukuyavota ngoba njengoba ukhetho seluseduze selunukelele kubona ukuthi amabandla onke azomba ngazo sengathi ayagijimagijima lapha lalapha sebento ezinkulu
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mkombo siyabonga
mkombo ungasikhohlwa kusasa
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomgcini sihlalo wekhansili yebhinga njalo engowebandla le-MDCT umnumzana Dube Mukombwe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyibonge untungameli Nkomo estudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo ngesizweni umculo weqembu le-Man of Influence besithi kanye nawe
uthandaza nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe nkosi yami
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe nkosi yami
manihambe
Mihlayo kanye nawe nkosi
angifuni
angifuni yami
ndlela
mayipheli ntando
yami
mangihambe mina
kanye nawe
nkosi kanye nawe nkosi
kanye nawe
Kanye nawe nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo yize kimi nkosi
ngicebile
ngicebile helakho
nkulu
ngawo kimi nkosi
angifisi
angifisi yoni Isegimi nkosi
ngicebile
ngicebile hela kuwe ngawugimi nkosi
kanye nawe
kanye
nawe nkosi
kanye nawe nkosi
mangihambe
mangihambe mihla yonke
ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.